kubulawa yohlangene wavumelana ukuthi kusasa kufanele ukuthi kuyetshengiselwa empilo akusilo kwebandlelile odwa umbe-organization yodwa kodwa ngokomuntu wonke ozwa ubuhlungu ngesenzo esenziwa nguhulumende esobandlululo olwenzakalayo kumadepartment kahulumende ikakhulu khathesi esikhangele ukuhlaba lwesibhedlela sempilo abantu bacabanga ukuthi kungcono bayotshengisela khona le mpilo.
Sizwa kuthiwa lilabo ubufakazi obukhomba ukubana akuhambi kahle ekuqatshweni lapha esibhedlela lesi.
Ye, ungananzelela iviki leli eledluleyo, thina njengebandla lemthwakazi Republic Party sike sahamba sayofika empilo, sahamba sayafika emhlahlandoya, sayafika e-UPH, sakhuluma le-management, sakhuluma labanesi, lamadokotela, sakhuluma njalo labagulayo. So, tholile ubufakazi obuningi njalo savakatshela lalabo abayibo abafundayo ngapha kwe-nursing, izaphulayo ngokufanayo, ibe lohlelo olufanana le-civic society. Layo ibe yafika layo impilo khona ngale. So inhlanganiso eziningi bezivakatshile ziyafika ukuthi zibone ukwenzakalani. Njalo izolo kube lomhlangano ebatubize i-GOPRA kodwa kwakubebize inhlangano ezitshiyatshiyeneyo. Kwase kuvunyelwana-ke ukuthi kusasa kufanele ukuthi kuyetshengiselwa khona ngale empilo ngobulawayo wonke jikelele esitho etshengisa ukungavumelani lohulumende edabeni lokuthi kuqhatshwa abantu abavela kwezinye iindawo. Abantwana bakhona pha kobulawayo belawo ama-olevu be-qualified kodwa bengatholi izindawo zokufundela ubumongikazi.
Libona ungani abantu bazahamba ngobuningi na?
Asikwazi kulokho kodwa-ke njengomane vele sazi ukuthi abantu sebafakwa isiye kakhulu when it comes to izinto ezihambisana lokudemonstrate nani. Abantu basuke babelelovalo. So asikhangelelanga ukubona abantu abaningi kakhulu kodwa kungaba isimanga nxa bengabuya ngoba kuqakathekile ukuthi abantu batshengisele njalo batshengise uhulumente ukuthi kabathokozi ngalokho okwenzakalayo. Besinxuse kakhulu labo abalama-first level or more abafisa ukuba ngomongikazi kodwa bevalelwa phandle i-system kepha ebhalisiwe.
Manje lizabaphathisa njani bona la?
Imizamo esiyenzayo sibamba izinhlanganiso ezijatshiyeneyo nje silwisa ukuthi uhulumende ngangcono amithe ukufundiswa kwabomongikazi until azalungise udaba lokuthi ngobani kufanele ukuthi bayofundela kulezi zibhedlela njalo ngobani abafanele ukuthi baqashwe kulandele isisekelo sombuso ikakhulu sikhangelane le-devolution of power. So yiyo esizama ukuthi uhulumende kufanele ukuthi ayi-implement i-devolution of power abantu bathole amandla ezabelweni zabo bathole imisebenzi ezindaweni zabo bangathathelwa imisebenzi ngabanye abantu abayebe besiza bevela kwezinye iindawo. Thina sile cost isitution yetho ukuthi i-devolution of power kufanele ukuthi kube yiyo i-system of governance kulona leli lizwe.